Iningi labasakhulayo lithi lithwele amagapa avuzayo ngoba ingekho imisebenzi kuleli osekudala ukuthontanga esabelweni semandebeleni bembe igolide ukuze bathole imali yokuziphilisa. Osakhulayo wakhiwe Dube osuka esengezane kuwat 14 eGwanda South uthi kunzima ukuthi bathole imisebenzi ngoba le mbiko iphuza kufika emaphandleni.
Thina njengentanga vele amathuba okuthola imisebenzi mancane kakhulu kela kithi ngapha ngoba kungaze kuvuleke umsebenzi kwenye indawo thina information ikithi iyaphuza ukufika. Kunzima ukuthi sithole imisebenzi nje sesiziphilela nje ngokugebha umkute nje ugebha into ongakwaziyo ukuthi khona phansi kumba yikho. Ingozi iriski nje ngoba usungawo lo mgodi anytime. Sithwele kanzima thina njengabontanga. Siyezwa nje kuthiwa i-workers day kodwa azingungeni thina.
Amazwi la asekelwe ngomunye osakhulayo uThulani Siziba othi bahlezi bethenjiswa ize nemisebenzi.
Imisebenzi kithi ayikho. Imisebenzi sihleli njalo nje siyayithenjiswa kodwa asiyiboni. Singabe siyiselebrate i-workers day kodwa sincedisa labo aba-employed. Hayi kithi kunzima, sidonsa nzima, impilo yasisinda kodwa siqhubeke silokhu siyiselebrate i-workers day. Isifiso sethu bekuyikuthi uma kusenzeka nje besicela ukuthi lathi kumbe sifise ukuthi ngelinye ilanga lathi sizithole siyiselebrate kuyikuthi si-employed. Isimo esikuyiso lesi sesiguqukile ngenye imini.
Unkosazana Shamiso Nyathi Ntebe uthi intanga yakhe izihlalele emakhaya ngoba kungela lapho engasebenza khona.
Most of the youths zihlele zidlini, akula msebenzi yakhona, and even if you apply ubona ama-vacancies you don't even get the opportunities.
UBrian Mthombeni uthi ngabe uhulumende uyabavulela amathuba omsebenzi emakhaya lanxa ungaba ngowesikhathi esifitshane ukuze labo benelise ukuziphilisa.
Inkinga esilazo kuleli lizwe leZimbabwe okungangokuthi imisebenzi siyayifisa ukuba la but kuyehlula kuyala amagapha avuzayo siwathwele sibi okungangokuthi singasizakala noba phungubizwa nje kuthi hhayi namhlanje besicela abafana bangaka kumbe ama-youth amangaka endaweni enje ezikwazi ukubamba lokhu lalokhuyana ukuthi lathi sikwazi ukuzimela kusasa lethu ngoba hhayi msebenza kule Zimbabwe.
Unkosikazi Celiwe Moyo uthi besebenzelana labathi esengezane sebesungule izifande zokulima ngokuthelezela ukuze baziphilisele imuli zabo.
Silabo mama abangu-34 sizoba labo baba abangu-7 lama-youth esilawo khonaphana engadini. Izilimo esizilimayo singaphansi kwehlelo le-Green Enterprise olukhokhelwa yendeni yendi. Silima imbambayila, sile tamatisi, sile bhathanathi, sile onyeni, sile green veg. Yikho esikulima engadini sisiya ngokutshintshanisa kwezikhathi zesizini yethu.
Umnumzana Ezra Ngwenya olilunga lePhakaman Garden laye uthi impilo zabo ziguqukile ngemva kokusungulwa kwalesi sivande.
Izolo kube ngafani lanamhla athe sila especially ku-finance, hayi sesingathi lathi singabantu abacacayo. Ngoba uma ngathathe simboleka imali engaka uvele kwathawula lento engiyenzayo akunzima ukuthi uphonge ungiqhubele. Amafizi esikola ngale kukhanti athi sokusiba lobubelo sengikwazi ukuthi ngiyekhuluma lababalisi laba ukuthi lingathuma abantu anti bayesikhumbuza hayi ngelanga elingaka zathini ngizabe sengi-right lamoela esigabeni sokungani sokusithuthukise kakhulu bese singani sesisemva empilweni okwakhathi sisibonathi hayi sesiphila ngcono sibili ngenxa yengadi leyo.
Iningi labatha kuleli seliphila ngokuthengisa kanye le misebenzi yezandla kungenani lokuthi liyabe liphumelele ezifundweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.